Lana ukhulumende songulo hlelo lokulisana lemikhaza kunyanga edlulileyo yebhengu eGwanda South, izakhamizi ziyithimithe ezayitholayo ayeneli. Izitolo eziningi zemaphandleni kazithengisa imithi yesifuyo. Osekuthiye izakhamizi sithi ngabe uhulumende uyavula izitolo ezithengisa limithi emakhaya. Umnumzana Thato Makita, izakhamuzi efumugo kuwadi 17 eGwanda South, uthi lanqaba athola imithi yokulwisana lemikhaza evela kurhulumente nakenye ayizange yenela.
Lokhu esikulapha ngakho yinto esayiphiwa ngurhulumente. Kungayisiwo rhulumente ngabe iinkomo ziyafa, lakho kokuphiwa nti okuphayo uyacina esima lapha amakhona. Sibe sisithi ngaku uyatholakala, nxa ngaku utholakala kube lamakhemesi lapho kuyabe kuthengiswa khona, sikwanise ukuyazithengela oledola yakhe yakwanise ukuyathenga, ukuze inkomo ziphile kakahle, izifuyo ezisiphilisayo thina lapha eGwanda kuregion 5.
Amazwi la asekele ngesinye njalo isakhamuzi sefumukwe unkosikazi Sibonile Gumbi, othi ayisibo bonke abatholela imithi kurhulumente.
Sile hluphonyana esibe sihlangana lalo ngoba kade kusiba nenkomo ezivela emapulazini ngapha sithiwa iTigris, kade kusebenza amabizo amatikiti kade bengelawo. So umkhazalwana kulokhu ukhithika, kodwa sincisane labo sabathi sabanika ukuthi labo ngabathini ngamagcobe kwenzela ukuthi kuthini kwedlule. Sibone ngani ngako uyaqhubeka kusenzakala ngeminyaka ngeminyaka ngomnyaka, sithole singathi ukuthi sithole kwamahhala, sithole nje kusondele eduze lapho esingasoze sikade khona amabhasi.
Umnumzana Tisetso Magubulelo uthi imikhuhlane ehlasele isifuyo ngalesi sikhathi sezulu miningi kakhulu.
Kule mikhuhlane eminingi lapha enkomeni, imikhuhlane yakhona kulele kamskini, kule mikhuhlane edalelwa yimikhaza. Inkomo zisithwalisa nzima, especially nxa kule green enje. Imikhuhlane miningi esikukhalela kakhulu, besikhalela ukuthi uhulumende ngabe uyabisa sithengele eduze, singathi hambi kachana. Ngoba singahamba kachana imali iyasitshaya, imali siyithola nzima.
Ukansila wefumugwe umnumzana Ephraim Nyathi uthi uhlelo lukarhulumente lokuncedisa abafuyi benkomo ngemithi olwe-National Tick Please Program lusize kakhulu izakhamizi zeGwanda South.
Amathola amaningi ayesifo emancane engasamunye unina bengasalandeli ngenxa yemikhaza, kodwa sithe hulumende singenele yasinika iTigris liyani mbona inkomo eziningi lonyangazizele and zizele inkomo and amathola akona health aphila ayamunya. Unina lochaku kuyatshengisa ukuthi into eyenzakalayo into kuloncedo kakhulu ebantwini. Inkomo sezithiba ziki zonke.
Umqondisi kugatsha lukarhulumente olubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezantsi emaNdebeleni umnumzana Enat Mdlongwa uthi abafuyi benkomo kumele bathathe amanyathelo ngokunakekela izifuyo zabo.
Iinkomo zibulawa yimikhaza enjengabo-heart water, cold sickness, yimikhuhlane yimikhaza engani ijahile. Esikuxwayisa abalimi yikubana ngalesi sikhathi iinkomo zidibha viki yonke. Sibaxwayisa ukubana nxa besiyadibhisa inkomo azihambe zonke, akungabi yilokhuyana okuthiwa zibuye ezinye ziyahamba ezinye ziyasala. Zona ezeziseleyo ize zisala zithwele imikhaza.
Umdlongo ogcizelele wathi imbuzi lezimvu lazo zihlaselwe yimikhuhlane.
Okunye esikunanzelelayo ukuba khona ngalesi sikhathi ukukhathaza inkomo yilokhu esithi yi-food rot, lapho inkomo ezingane zibola khona amasondo ngenxa yokuthi indawo lapho ezihamba khona kuba manzi. Siyaxwayisa abalimi ukubana bangayenza lokhu esithi yi-food bath, lapho ezingena khona emnyango benze i-bath ezingangena zinyathele khona, bafake i-copper sulfate ku-food bath lawo ezenza amasondo azo aqine. Lo mkhuhlane ubhahile kakhulu kuzifuyo lezi ezinjengembuzi lezimvu.
Nakenye ngompalakazi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati wasungula uhlelo lokuncedisa izakhamizi ngemithi yokulwisana lemikhaza. Phansi kwalolu hlelo isakhamuzi sinye ngasinye saphiwa ikilogram elilodwa lomuthi wokubulala imikhaza yohlobo lwe-Tigris. Kusenja lomgwaqo omkhulu osuka kobulawayo seJohannesburg uvaliwe izolo ebusuku phambi kweWest Nicholson umfula ombembezi kulandela udilika kwengxenye yebholoho leRogers Bridge ngemva kokuna kwezulu eliningi. Mbiko esiyitholileyo iveza ukuthi lomgwaqo uzavalwa kwesikhathi esifitshane ukuze kuhlolisiswe umonakalo. Lokhu sekudale indwendwe ezinde zezimoto kulomgwaqo kusalindwe umanjinela ukuzohlolisisa leli bholoho. Ngiyimele umsakazo weStudio 7 ngiSefu Mugwe eGwanda South. Albert Ncube.